soze kuphela amandla uphila kwami kusekelwe okungasoze kuphela amandla umoya wami usekelwe okungasoze kukujabise ingqondo yami isekelwe okungasoze kuguquke yeah, yeah.